abantu abafana lo Abraham Kiwane yibo abantu ukuthi nqa benikwe isicoco sokuba liqhawe kumbe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe kungabi lo muntu othandabuzayo ngoba ubaba uNkiwane nguye labanye abaningi abasungula indaba yokulwela impi kazibuse baba uNkiwane uhambe wasebenza eZambia ngama early 50s waqala khona ngalo ukusebenza lamapolitics ngibengithi ukuba ukuphatheka kupolitics zeZambia kusayi-ANC kwazobuya kwazoba yiZambia iZambia Alliance of the Congress iZANC wekhona khona ngapho kwazofonwa iUNIP wakhula ngibengathi wasuka kuma-branch aweZambia from district level wakhwela waze wafika ku-national level abeZimbabwe bathe sebeqalisa ke sebecabanga ngama-60s ukuthi labo bethatha izikhali beyokulwa besevele sekhona ngalo uNkiwane sebenza labo Kenneth Kaunda kwabalula ke kuzaphu ukuthi ithole izikhali ezivela kubo NASA e-Egypt ngale wayengumkhokheli we-Egypt lekwezinye indawo ze-African Union ubaba uNkiwane futhi njalo ngiyosebenze kakhulu labo Skerema labo Nyantoro labo KZ ekudingeni ama-camps ama-marital camps kubo Algeria kubo Egypt ukwenzela ukuthi izaphu iqale ukutrena ibutho uzacabanga ukuthi ngama-62 ngabo 1962 ubaba uNkiwane ngomunye wakuqala owaletha izikhali eZimbabwe ukuthi abantu bezokulwa izikhali lezi zasetshenziswa ngu-substitute elo Moffat Hadebe lapho abadubula khona ezidube ranch endaweni zeGezi yikho impopo leyakuqala mbukudutshulwa kwayo kwaqala lapho ke impi yenkululeko ngabo 1963 so ube usebenze kakhulu kuzokuzofika utholakala uzibuse siyakwazi ukuthi abantu abaningi ababekuzapho angemva kokuthola uzibuse abazange banakwa awuzange kwabe labantu abale ndaba labo kodwa usebenze kakhulu ngumuntu ongela muntu ongathandabuza nxa kuthiwa usenikwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe
yiphi imbali atshiye eyilovile esingathi iligasi ngesingisi
uNkiwane usitshiyela ikakhulu ilifa ihistory yokuthi kona abantu bameleke kwesinye isikhathi nxa sekunzima beziphakamele bezilungisele ilizwe labo basuka uNkiwane bengabafana abancane badinga inkululeko ngoba ngesikhathi eneso okwakukhona elizweni kwakungabahambeli yikho bathiya ubutitsha so bekungamadoda azimiseleyo bekungamadoda azilungisele ilizwe lawo bekungamadoda alesibindi athi nxa into angayithandi esukumeda hayi loku sokwanele kuyadanisa kakhulu ukuthi imbali yabo ayilotshwanga amabhuku ehistory afundwa ngabantwana besikolo kakhulumi ngamadoda aqotho anjengabo uNkiwane.